Inomination eyenziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process. Lapho okuba le committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla ukumela abantu eqinisweni yini njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababe bekhethiwe. Lokhu sikubona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi i-primary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abuyele thanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, ngananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigaba. Kukanti-ke i-nomination process ne-validation process e-Citizens Coalition for Change iyahle itho i-process ithi ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-gugrawundi, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxakangxoza, njalo kuleminye imbiko ethi ibandla le-CCC lifuna kunyundise abantu abakhuluma ulimi lwesiShona. Ungatheli ngalokho?
Kube lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uSesifo azange size kukhuluma indaba zomhlobo sikhathi kusenzwa umgwazo. Uveza bona laba ababhale ukucabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSizwe Msirota labanye bakhe ngamaShona avele arara. USizwe Msirota uzalelwe eMidlands. USizwe Msirota lo ukhulele koBulawayo wafunda ubabheni lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu. Wakhula koBulawayo yena lo uSizwe yena engumntakamasengwayo uMasithole. Ithi abantu abanjengabo uSizwe balelungelo elokuthi banwintise koBulawayo. Siye sakubona khonokho usenzakalo ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi ubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU PF nxa sile nkethabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate kungena emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sikuli yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi liTshona ngoba umthetho awuvumi.